isendaba ku VOA indebele
amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
ku studio 7 Air Voice of America sisakaza kuse Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 3 kuNhlolanja 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMthwakazi Republic Party seliqalisile ukukhankasela ukuvotelwa enkayi njalo beseligwiji lezinyangeni lamuhla kulandela ukuthola imvumo yokwenza imihlangano eyisithupha phakathi kwamalanga amathathu.
Njalo lalaba fana ngiyabonga ngombono wabo lawo babuya lawo okuzosikhulula njengesizwe sikaMthwakazi. Sinjenge sifelwe izinto eziningi nezindlela zethu kasinazo, kodwa silaye ayiwe yeduze lathi kodwa ingamagodi kayihambeki. Ngakho ngombono wabo babuya lawo ngiyabonga.
Gambe ugwalo lwepetition olubikwa lulotshwe libandla elicatshangelwa ukuthi ngele-G40 lungemukela njani ngomanyano we-SADC?
Siyisenzo esingeke sithi asilampumela. Ngibona sizenza ukuthi uhulumende kaPresident Mnangagwa lokwamukeleka lanxa esamukelwe yi-SADC le-African Union bazaba bekhona abamkhangela ngelihlo elingamhlophe elingahle kangako.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla leMthwakazi Republic Party seliqalisile ukukhankasela ukuvotelwa enkayi njalo belisegwiji lezinyangeni lamuhla kulandela ukuthola imvumo yokwenza imihlangano yesithupha phakathi kwamalanga amathathu. UAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kusukela izolo kuze kube lamuhla, ibandla leMthwakazi Republic Party seliqhube imihlangano emine enkayi njalo izolo beliseChanke leGuwe. Ekhuluma esemhlanganweni eChanke, umongameli weMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo uthi bayajabula ukuba sebeze bafinyelela enkayi.
Bathi sebe-registile ngobuningi bawo, bakhuthaza labantwana ngisho labasegoli ukuthi ababuye bezoregister lonyaka bavotele ibandla leMthwakazi Republic Party abakholelwa ukuthi yilo ibandla elizobakhulula kulolu ncindezelo lwabantu beMpumalanga abathathelwa umnotho wabo nsuku zonke, bethathela izihlahla zabo lemamayini atholakala khona abhaduze lenkayi okungaqhatshwa abantu ababokuqhatshwa abantu abavela khona lemashonaleni.
Isakhamuzi seChanke uMnumzana Velile Nyoni wamukele ngokujabula ibandla le-MRP ethi amasotsha ahamba ehlukuluza abantu ebengakafiki eChanke.
Njalo lalaba fana ngiyabonga ngombono wabo lawo babuya lawo okuzosikhulula njengesizwe sikaMthwakazi. Sinjenje sifelwe izinto eziningi nezindlela zethu kasinazo, kodwa silaye ayiwe yeduze lathi kodwa ingamagodi kayihambeki. Ngakho ngombono wabo babuya lawo ngiyabonga.
Esinye njalo isakhamuzi seChanke uMnumzana Ezekiel Ngwenya laye ubonye kakhulu ukuza kwe-MRP.
Ibandla lakomthwakazi jabulile kakhulu ukulibona phakathi kwethu. Hayi ukuvota sirejistile khona njalo hayi kuthulile, akukho ubudlwangudlwangu lobe besibubona busenzeka. Siyabuzwa nje sibuzwela kwezinye izigaba zakhona lana enkayi.
Evumelana lomnumzana Ngwenya, uMnumzana Leopold Magadula isakhamuzi seChanke uthe uselindele ukuyavota okokuqala.
Nami nje ngithabe angizazi, angazi ukuthi leli bandla leMthwakazi Republic Party lisivelele ngaphi. Kudala nje ngiyaqala nje ngamanje ukuregister ukuvota ngemva kokuthi ngizwe ngalaba abantu ngomfowethu likhona nathi sikwazi ukuvotela abantu bakithi. Ngijabulile, ngiyabonga Mahlabezulu, enkosi.
Kusasa ibandla leMthwakazi Republic Party lizaqhuba imihlangano endaweni yamabhizimusi enkayi senta leZenka. Inkayi ngesinye seziqinti zelizwe esibikwa silobuyanga obudlulise amalawulo. Lokhu kwaphuma kuphenyo olwenziwa nguhulumende, njalo lesi siqinti ngesinye esahlukumezeka kakhulu ngesikhathi sombhuqazo weGugurawundi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwalo lo petition oluqondiswe kumanyano weSADC olubikwa lulotshwe libandla leNew Patriotic Front luthi ngabe uMongameli Robert Mugabe wavimbela ukuchiya umbuso kwakuzachitheka igazi. Ibandla leli libikwa lingelamalunga eG40 njalo lithi lilobufakazi obuningi obumunyethwe yilolu kwalo lona osolubhodabhoda ebulenjini bokuzithokozisa be-social media. Ukucubungula ukuthi kambe ugwalo lolu lungani kuqulani kwele Zimbabwe, sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe uNumzana Nkululeko Sibanda.
Ukuzama ukuthi mhlawumbe ungabuyiselwe emuva, ngibone ngani kungaba yinto enzima kakhulu kuzwekazi le-Afrika kumbela kuSADC. Kodwa isenzo sokuthi kubhalwe lincwadi ugwalo lolu esilubonayo, ngibone ngani mina siyisenzo esingeke sithi asilampumela. Ngibona sizenza ukuthi uhulumende kaPresident Mnangagwa lokwamukeleka lanxa esamukelwe iSADC le-African Union bazaba bekhona abamkhangela ngelihlo elingamhlophe elingandlekanga ngako njalo kuzama enza ukuthi athwale nzima nxa kuyikuthi ubefuna ukuqhubeka edlala ngamalungelo abantu. Ukutholakala kwencwadi leyi esuke yagijima kakhulu yagcwala ebantwini kutshengisa ukuphitheka okwenziwa ngabantu beZimbabwe ngodaba olulophezela umgabe le-G40.
Kuyukuthi ugwalo lolu lulobufakazi obuqinileyo obutshengisa ukuthi okwenziwayo akwenziwanga ngokusemthethweni.
Ngibona mina ugwalo lolu lubhalwe ngendlela ephakeme kakhulu njalo etshengisa ukuthi abantu abalubhalileyo bebesazi into abayenzayo lenjongo yabo. Bafaka le-African Union ekhoneni ebuzimeni bokuthi bathi hayi kalilandelanga umthetho wenu njalo kwenza ukuthi wona la amazwe awe-Africa lawe-SADC abe sebuzimeni ngendaba yokulandela umthetho langendaba eye-president ngesiyo ukuthi kathi lingavumeli ukuthi elizweni lodwa kube lukwenziwa into enje kayisoze yenzakala kwamanye amazwe yini. Mbone ngani khonokho kuzayenza ukuthi i-SADC le-African Union ithathe iqhinga loba lingeke libe likhulu kakhulu kodwa akhona amaqhinga azathathwa njalo zokuba khona inkulumo ezenziwa ziphumela kulolo lugwalo kubakhokheli bamazwe e-Africa lamazwe e-SADC.
Lowo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe, sixoxelaye esebhilithane.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimhlotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abasakhulayo abazelwe belegcikwane elibangela umkhuhlane wengculaza ele-HIV lamhla baveze ukuthi bayekela ukunatha amaphilisi awokulwisana laleligcikwane ama-ARVs ngenxa yokuthi abazali babo ababatsheli iqiniso ukuthi nawani baze babekwazi sebevuleke ingqondo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Lokhu kuvezwe emcimbini obukhona lamhla enkulumane kobulawayo obubizwa ngokuthi Miss Dreams Innovation Challenge owemodeling obuqoqwe yiVictory Siyanqoba imanyane leNational AIDS Council lezinye inhlanganiso ezizimeleyo. Osakhulayo okhethe ukuzibiza ngokuthi nguDumisani Dube uthi abazali bathi banatha amaphilisi ekhanda nsuku zonke kuthi nxa sebesiba kwazi besebetshiya amaphilisi bahlaselwe yimikhuhlane eminingi.
Asingasanathi amaphilisi cause ikhanda lami asikho buhlungu anti and then namehla masikho buhlungu so ngicina sengishiya ama-ARVs ethu lawa so sicina sisifa sisikhule kwenye imikhuhlane ekhuhlane ethatha ama-chance ngoba mina ngiphela legcekwane.
unkosikazi Ekstazitha owe Victory siyanqoba uthi umcimbi lo bawenzela ukuthi bakhuthaze abasakhulayo ikakhulu amankazana ukuthi azivikele kugcikwane le-HIV.
Amankazana lawa sesibafundisile sesibonile ukubana sebe determined, sebe resilient, sebe empowerment, sebe empowered, sebe AIDS free njalo sebe safe. So sesibona ukuthi ngamankazana asenjalo yikho sasesibona kungcono ukuthi siyenze umiss dreams ukwenzela ukubana sibone ukubana onguye umanqoba phakathi nakwabo nguphi.
Osebenza lenhlanganiso ezimeleyo e-AfriCAID umnumzana Nhlanhla Franz Dube uthe bakhuthaza abasakhulayo ukuthi banathe kuhle amaphilisi behlolo njalo bazivikele nxa besiya emacansini.
Namhlanje lapha sizoreferya abantwana for HTS services like ukuthi betestwe, so sikhenisa abantwana from 15 to 24 bali high risk for ukuthi bebele mkhuhlane we-HIV because some of them abasebenzisa amakhondomu nxa semacansini, abanye babo abadala babatshela ukuthi khona bathola le gcikwane le-HIV.
Umnumzana Arthur Ndlovu owe-NARC emhlubulweni we-Young People's Network of Sexual Reproductive Health uthi injongo yabo yokuthi kwehliswe inani labantu abaphila legciwane le-HIV.
Especially ama-models lava bahle yeloponi bayaqilwa phandle, so sithi kabe le kazithembe njengomuntu, kabe lobuntu ukuthi engathiwa engamiswa laphana engathalazi thalazi kumbe ehambe lalalala labafana abaningi.
Omunye wamankazana obephatheke kulumkhosi unkosazana Ntando Khumalo uthi ufunde ukuthi azivikele njani emkhuhlaneni.
Ufunda ukusebenza labanye abantu endlela ezijiyeneyo. Sibaningi lapha, we are from different backgrounds but siyakwazi ukuhlangana sikhulume sivumela.
Emcimbini lo abasha bebenikezwa ithuba lokuthi bayazihlola igcikwane le-HIV. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba kuvembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba kuvembula.
Wenziphathelane lemaphandleni lamuhla izakhamizi zebhandani esengezane ku-Ward 14 eGwanda ebezithwaliswe nzima isihlahla se-cactus rosea esaziwa ngokuthi ngumayeqela kumbe umagnethi kulesi sigaba sezitshaywa ngumoya ngemva kokwenelisa ukutshabalalisa lesi sihlahla zincedisana labogatsha lwezemvelo olo-environmental management. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
I-cactus rosea kumbe umayeqela isihlahla esilameva esitholakala kusukela esengezane kusiyafika eguyu zelo silameva athi ungasithinta akweqela kuhlabe kabuhlungu. Ameva lakakhipheki kalula njalo esikhathini esiningi labo abahlatshwayo bacina bebangulwa ngodokotela. Isihlahla lesi sihlasela inyamazana zendle lezifuyo okwenze izakhamizi eziningi zathutha kulumango. Ukansila kaWard 14 umnumzana Phineas Maphosa uthi bezithwele nzima izakhamizi ngalesi sihlahla.
Ngoba ekhaya emakhaya kwabo kwakungasaphumeki imbuzi ngapho ngiphambisane iyafa, imbuzi ngapho iyafa, abantu bebanjwa khonapho. I remember the other time sibili kwafela ibhalabhala egudu bafela phezu kwentabula abantu banje sasesinabula. At the end of the day imizi lengagcina isithini isiphuma lapha and wedu i-service people.
Ngemva kokuba esethabalelo mayeqela inhlanganiso ezimele eyemalima yangena incedisana lezakhamizi ukusungula isivande sokulima ngokuthelezela esidonsa amanzi kuthuli esibizwa ngokuthi isipho sethu. Isipho sethu isemhlabathini ogcwele umayeqela. Umsekeli kasikomithi wesiqinti seGwanda umnumzana Thulani Moyo uthi lokhu kuyajabulisa.
Kungakho i-district iyaziqhenya kakhulu nxa abantu sebesanelisa ukuthatha ama-challenges akhona bawaphendule abe yintuthuko yesigaba.
Unkosazana Emma Ncube oyisakhamuzi sebhandani uthi ukusungula kwalesi sivande kuzabasiza ikakhulu ngalesi sikhathi izulu lingani kuhle.
Bakathesi kunje akulazulunyaka thina lapho esilime lapha sizathola.
Esivandeni sesipho sethu kulinywe umumbu kanye le-butternut njalo umgcini isihlalo walesi sivande umnumzana Fred Masa uthi abagulayo abaseklinikhi esengezane bazathola ukudla okwakha umzimba okuvela kulesi sivande.
kuning siyaba yebo sithengisa but ening izasiza abaseduzane le clinic asilaye lapha ngoba sibaya eminye imibheda yokuthi nxa abanye behluleka ngathi ikakhulu abazithwele siyakwanisa ukuthi sibanike njalo.
Unkosazana Priska Dube uthi bazathengisa ezinye izilimo benelise ukuhambisa abantu ababo ezikolo.
Uyakwanisa ukuthi loba ungathengisa imumbi ethize uyathengela abantu aboko amabhuku amapensele ekhaya isouth asifalisweli.
Loba nje izakhamizi bezilime kuhle izilimo sezihlaselwa yimihogoyi yohlobo le-fall armyworm edla umumbu kanye le-fruit fly ehlasela i-butternut okungadala ukuthabalala kwesivuno butho unobhala wesipho sethu unkosazana Sibusiso Moyo.
Ukhona omunye umama okhutheleyo ube walandelela efaka esiphendini uphose kwavala nje isikhanyo sesiphendi okunye sokukhulu sivini sokuphosa kulingane lesini hhayi isifungo lesini angikwazi kushiwa ngoba singabalimi abatsha abasadodoba manje isifungo sisilandelele ngenye indlela.
Umnumzana Vusimuzi Mlilo, ingcwethi kwezokulima kwinhlanganiso yamalima, ukhuthaze izakhamizi ukuthi zenqabele ukumemetheka kwalesi sibungu.
Khonokho kulotshwane lezabe likuvulile, amahlanga angikhona vele lingalingi lithi le-compost nawo, liyabe seliwagcinile amahlanga. So ngangcono amahlanga wonke aphume lapha, ayedliwa zizifuyo, kumbe liwafake esibayeni, abolele khona ngalathi esebuya ngapha sokuyisokungumgubu.
Unkosazana Sithembiso Ndlovu, umgcini sihlalo we-EMA ezantsi emaNdebeleni, ukhuthaza abalimi bebhandane ukuthi balondoloze lesi sivande.
Siyenelisa ukuthi silime simaintaine infrastructure esesiyitholile ukwenzela ukuthi kusasa libe yisibonelo njalo sokuthi i-community leyi banikuncedo bazimela bodwa baze bathuthuka esigabeni.
I-EMA le amalima zingakangeneli izakhamizi bezilima eceleni kukathuli obekudala kugugudeka komhlabathi njalo zijabule zabamanzi ngolwesithathu lapho ziphiwa kusemthethweni isivande sesipho sethu kanye lesevusa isizwe. Ngingu-Albert Nube oyendaba ze-Studio 7 eSengezane eGwanda.
Esilithiye kancinyane ezandleni zikaChris Kande weStudio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Elingali tshona njani izilukandaba, igama nguChris Kande. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Namhlanje sixoxa lomnumzana Dan Moyo, umgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha esigabeni seMelika. Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yebo mnumzana, ngiyabonga.
Mnumzana, ungasitshela ukuthi sikhuluma nje ibandla le-MDCT likhulu okunganani esigabeni seMelika?
Ibandla likhulu but kumele useparate between abantu abangama-members abajoinayo, kutsho ukuthi i-membership i-membership uba i-member just like i-gym membership yakho ngoba uyabhadala ama-dues lama-subscription. Then besokusiba lama-supporter labo esazi ukuthi ma kungathiwa kuyavota kusasa ngabantu abazovotela i-MDC esingathi ngama-sympathizers awe-MDC sibaningi kakhulu. Ngingathi nje i-America jikelele ma ngibona kwami nje ngingathi siyafika close to 500,000 abantu abeZimbabwe abala and most of them i-majority yakhona ngabantu be-MDC.
Siyabona ukuthi ngesikhathi kubusa umongameli Mugabe abantu abaningi yikho ababuya khona lapha eMelika, bonabo batho abanye abangabasekeli bebandla. Kathesi ke sekulo mongameli omutsha, bakhona yini abalokhu bebuya kumbe abanye abasukayo khonapha e-America?
Thina ngokubona kwethu ukutshintsha kamongameli akutshintshanga ilizwe leZimbabwe, njalo futhi akutshintshanga ama-policies ayiwona enza abantu babaleka ekuqaleni. Ngoba uMnangagwa masimkhangelisise kahle akahlukananga lo Mugabe ngoba basuka bonke from ngo-1980 In fact, from before 1980, the Saluim P. A. Liberation. So, Tina, I'm a policy. Yes, I know. I wanna. I am the one that running. Baba Lega was over his paper in America. Our Chinchanga. Aloke isem, loke uyo ama polisi za kona. Ene ngobona wetu, yes, kona manji ungaba logu ya honeymoon loku za period. Abantu besacha abu iso yegutu mkaba kase kwe skunjeni. Goto ama siye kini sueni. I problem was not just mkaba, I problem was ama system a creator izano. A include ye na wate umangako. La bonje bonke nje ikengi onke lane loki kona kona pana kukapineti ya kumangako. It's still the same people. Aba koze luguti umkono mewe Zimbabwe uwe. Uyibona abafaka imithetho yabo ayipha labo posa behlukumeza abantu and into zakhona zona lezo silokhu sizibona even nanamhlanje silokhu sizwa kuthiwa amasosha aphandle akhona aphumele ngaphandle even emaphandleni threaten abantu ngendaba zama-BVR serial numbers labo ezithi babhalise so ukuhlukumeza abantu noku-intimidate abantu siyakubona lokhu kukhona akuchiyananga and I think ukuthi sizobona abaningi abantu bebaleka futhi ngoba lezi nanku izinto azitshintshe ama-prices alokhu esibhiza akhuphiwe imali lokhu ishoti emabhenki so ayikho into etshintshileyo singathi ngenza abantu bayekele ukuthi babaleke badinge impilo engcono kwamanye amazwe
siya sibone iminyaka yonke kusiyaphela umnyaka izizalwane zezimbabwe ezihlala lapha e-America zisiyatshengisela e-United Nations kona umnyaka lo-ke lizahamba yini liyotshengisela njengoba sokulomongameli omutsha
njengoba ngishilo ngaphambilini mnumzana inkinga yeZimbabwe kube kungasomgabe eyi-1 yi-system eyacreatwa ngumgabe as long as i-system yona le yacreatwa ngumgabe ilokhu ikhona thina sizoya e-United Nations siyokhankasa futhi lakhona siyetshengisela ngoba udaba lwethu lodubo lwethu alukapheli ngoba umgabe engasekho especially yena umnankagwa ngokwakhe uma engabuya vele kuyabe kumele siye lapho siyotshengisela ngoba asiboni umehluko
hhayi kwezwakala esikhathi sesingasavumi ungavaleli isuzulu
ye balaleli ngiyabonga kakhulu and sifisa ukuthi lonke nje lingaphuma liyorejista ukuthi sivote ngoba kumele sitshintshe le government sifake i-government eyabantu ngabantu
hhayi lathi sibongile
kulungile
lo-ke ngumnumzana Dan Moyo umgcinisihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika ebesixoxa la ecingweni ese-Virginia khonapha eMelika uhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com siyalamukela kweziphathelane labesifazana namuhla sicubungula amalungiselelo okhetho oluzayo ngesikhathi iningi lisithi kulezehlakalo zodlakela eseziqhamuke kwezinye izigaba zelizwe sixoxa lo nkosazana Sikhathele Nyathi isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana siyakwamukela kuhle
ngiyabonga into engingayitsho nje ukuthi abantu belizwe lakithi abazami ukuziphatha kuhle cause so angeke ube kwazi ukuthi ngempela abantu labakade behamba besiyathaya besiyadisturba irali ka Joyce Njuru ngabe zanu PF kumbe ngabe linye ibandla bethunywe nje kuphela ukuthi bedisturba ngoba sathi singananzelela bengikhangele kuseni inye ipheji kamnankagwa laye laikhuluma ukuthi laye kasapoti into ezinjalo so abantu belizwe lakithi mina bengicela nje ukuthi asiyenzeni into zibe right asizame nini ukuthi lanxa umuntu engena esikhundleni ukuthi abuthi ilizwe sizame nini ukukhangela ukuthi umuntu uzasiphatha kanjani ngoba singabe siqhubeka lokhu esingani siyadisturba izinto siyadisturba ekuqineni sagcina singayazi into esiyisebenzelayo ngoba esikufuna eZimbabwe ukuthi kube le misebenzi so singayaqalisa ukuthi sithingene lapha phinde sidilize futhi ukuthi kuqalise phansi ngani kuzasihlupha xa kuyukuthi bandleli busawo yile liyenzele yonto kuzavela ukuthi yilo but lathi thina abantu singabi ngabenzi bobubi sithemba ukuthi kuzathiwa ngoba uyayibona
kodwa nxa uxoxisana labanye abakhona ngapho bathi bayahamba yini ekhaya ukuyavota
ngikhulumela abantu abaningi lapha abanye ngamathicha basuka ngale Zimbabwe bazofuna umsebenzi ebutitsha lapha lapha engikhona sibili sibaninginyana abavele ekhaya abantu bakhulumile izwi elilodwa ekhaya ukuthi akusela opposition party ngoba ama-opposition i-opposition party zangikhona sokuqamukane kwaqamukana kwaqamukana kwaba kuningi so le ndaba yena leyo yokuhlukuluzwa yo e-violence evukile ekhaya abantu vele bathi bona lokhu kwenziwe yiwo ama-opposition party ngoba bekhangelela ukuthi abaselamandla okuthi bengamisana lebandleli kusa kunqona uzehlulekele ukuziyakhela umuzi wakho wedwa isathi uyavuka ukhomba abanye omakhelwana ngomunye wena kuwumoya ehlulekile ama-opposition akithi ezimbabwe adabuke nika-100 million abanye bayagula so labo bazibonela vele ukuthi abalaphawu abantu bonke bale happiness yokuyavota bafuna ukuthi bevotela into ezayenza izimbabwe iye phambili abafuna ukuvotela into ezabiselilizwe lakithemuva yes of course umuntu okhona kathi esesihlalweni ulama-mistakes akhawayenzileyo ule ndaba yakhe eyodwa lokhu esehluleka ukuyithi singaxolisa ebantwini but amanye amazwi akhatshengisa ukuthi izimbabwe iyaphambili so asezakhenini sibe ngabantu abazaziyo into abayifunayo
ye ngezinye indlela abantu sebengani bafuna ukumthakazelela umnumzana mnanga sebefuna ukumnika ithuba yini
abantu vele sebeninikile ithuba vele ungahlangana lo muntu lapha liqalisa udaba lwekhaya uyakutshela ukuthi vele akula ngenye indlela akula munye umuntu esingambotela ngoba abantu bamabandla aphikisa ababonakali into abayenza ayikhani bali bandla elilodwa babuye bayidilike futhi balwe futhi sebebanga lona lelo bandla langikhona yabo
bona ke abesifazana uyababona njalo bathini labo bangani bazahamba yini ekhaya ukuyavota
abesifazana badonsa inyawo ukuyavota bakhuluma kakhulu ngokuthi bona kabakaboni lutho oluyenzakalayo ngoba izami izami abanye futhi uyabona indaba le ground le iyabathinta kakhulu ukuthi why vele upresident lo khona engakwanisa ukuvula umlomo nje athi sore ebantwini wonke umuntu ezisho bazahamba kuphela nxa sokulungile ekhaya but uzama ukukhuthaza umuntu ukuthi phela kula ngenye indlela okungalunga thina abanikazi belizwe singahambi ukuyavota bathi abathi akula ncedo futhi ukuthi uvote uphinde urotshwe
iningi labantu belokhu bengani bamsola umnumzana mnangagwakuthi konke akukhulumayo kuzwakala kukuhle kodwa ayisikho okwenzakalayo wena ngokwakho uyakukholwa yini lo
mina ngiyakukholwa sisi ukuthi umuntu uyabona uyatshintsha empilweni nxa kuyukuthi yena akakho right sizambona ukuthi kakho right but nxa kuyukuthi yena amazwi akho akhulumayo ahamba le misebenzi yawo kanti indawo singamisilinde imisebenzi yangikhona siyibone rather than ukuthi ehlethe sakhuluma vele sihle sifuna ukuthi ngabe kuyenzakala phela la sikhuluma ngelizwe beligilizile laphela nyanyanya wonke umuntu bekhangethi izimbabwe idilikile yaphela even lami nginje kathi sinxa kungathiwa ihambe oba nguhulumende wezimbabwe kuzanidonsa musho 2 years 3 years ukuthi ilizwe leliya libuyele libe sesimeni esi-right ngoba lapha ngihamba ngiwe ngabantu ukuthi baphenduke endaweni ade beyithalele bayisize
kuzakele sibongile kakhulu ukuxoxa lawe ukuthi
ngimbongile
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Sikhathele Nyathi isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela ibandla lemthwakazi Republic Party lithi seliqalisile ukukhankasela ukuvota njalo belisenkayi lamuhla sicubungule udaba
Logwalo lo petition olubikwa luqondiswe kumanyana weSADC olubikwa lulotshwe libandla leNew Patriotic Front. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.